Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Mthatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Julikazi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngiyakhule eMatholeni South ngo 2021 iRRP iqala. Ngoba le nkinga yokuthi ama council amaningi agcine thola imali late.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwala kwempahla nokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengamakhandidate bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bene-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthetho ndaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemadali okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozakhutshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Usa umhlangano oqoqwe ngabogatsha lokahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngehlupho ezibathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lomhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba yenzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first.
Kufuze liziqashe ngelizwe lezi njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe abantu. Kufuze njalo sibe nenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo ngendawo ixhumane, ukuze labo abafisa ukwenza namabhizimusi kuleli bahugeke ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lomhlangano ukuba imigwaqo eminengi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngiyakhule eMathebeleland South ngo 2021 iRRP iqala. Ngoba le nkinga yokuthi ama council amaningi agcine thola imali late ngoba sithi akabi nabantu abakwazi ukwenza ama plans nalawa afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansila la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zibuye zivale, kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalezi mdola, ngoba bangabikela ukwenza njalo zothola ukuthi lokhu esihlalise kuwo.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa yikuba iningi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezizalwane esihlala zikhonona ngesimo somgwaqo kodwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu. Kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela, kodwa ngesizathu sokungazimiseli owayelungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunje akusela mgwaqo, kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika, 2 million okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi, efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olwe Zimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo siyafeza ubuncitshi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eleNgilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBaitbridge uquma koBulawayo usiyathutshela enyakatho yemandebeleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lowekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngwekharoyi equma eBhinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba owamanje. Leli dala linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athoba munemunye 87 adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile, sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho esithi alelwa lidale le-nomination court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izekiyala ukuyamukela isithi ngayila mitshina yeswayi. Igqwetha le-MDCT umnumzana Lavo Maduku ukhulume ngodaba lolu.
Our own detailed legal argument.
Lale MDCT lezeki lizabeka ama affidavits edalela umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edala.
UMaduku uqhubeke esithi uMahluleli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. UMaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside, esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngeviki ezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandla lelikoBulawayo uNkosazana Nobuhle Ndiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandla leli.
Kakhulukazi tinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengamakhandidethi bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bene-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandla leli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo, kunjalo vele kumele kulwe. Ungayiki ulwela malungelo njengamaZimbabweni asiyindawo. So lokhu sikujwayele even ngesikhathi uPresident Tsvangirai ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezomfazi waphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu, idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance UZA ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabe-ZEC besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court koBulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa ezimele uMnumzana Sevia Kasukwere naye umelele isinqumo seSupreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia kusukisela mhlaka 27 usiyaphela mhlaka 28 kwilinyanga kaNtulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Livit Mgeju, uthi umhlangano lowo uza kupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kowakuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe ase-Africa bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lomhlangano ufana lalowo owasungulwa ngowaye ngumongameli wele Melika uMnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe-US Africa Summit, wona-ke owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yase-Africa bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Africa owesibili lo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo owe-Russia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni be-Russia lobuhlobo be-Africa le-Africa obudala kakhulu njalo buhlobo osobuzithola bumima nzonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi le yase-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuza amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo be-Russia ne-Africa bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi bombuso weZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe, lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende leZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali, beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho kula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano eRussia eziyabuya lomnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
I-Russia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli be-Afrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti le-China layo iyazisondeza kakhulu kumazwe ase-Afrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
kulombango baba kulobudlangudlangu kubangwa iAfrica bathi ngesilungu iscramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885 zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi Africa ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye okhona eAfrica, onguye ophethe eAfrica, onguye othandeka eAfrica ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrica kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwayo emhlabeni ukuthi ngakunje iwasebenzise lawa ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lapha eSouth Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Kumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba, lifuna lokhu lalokhu e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama trade-offs, njalo kube nama concessions ukuthi hayi imali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka, kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo, okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha bawuthathayo bahambe, sisibale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho, lokho okufunwa yi-China, lokho okufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika bazokukhokhela, bazokubhadalela, i-Africa isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini eLewits University eliwele South Africa. Limuzwe xoxa lapho ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseBilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezi nsuku eyentuthuko kwe-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempilakahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe Mental Health and Youth Advocacy Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi Kush kwabasakhulayo. Ikush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezigoqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye-9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhla ka-28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika-Unit 7 lo-8 ewange demonstration, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi okuzakwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. Utshele usandekile emhlanga kwestudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemitshina yamakebos osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenze losandekile.
Yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa kakho constant. I-ministry of energy iphabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi. Njengoba kulama teething problems unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathana ukho bayafaka imali ku unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama teething problems sizafika ukuthi u unit 1 lo unit 2 bazaba lama problem ama breakdown. Njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu, ayadonswa kakhulu, ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi. Olokho kuhlupha ngathi lapha koBulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe elontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakoBulawayo lokho siba ne-problem yokuthi bathole ama replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama cables wona lawo izethu ingaba refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama cables lawo?
SIC kurekomendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy ikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona, bathethe wonke ba-replace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Lokho okuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonokho.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwetshwa, balutshwane abagwetshwayo. Uzafica ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafica e-Woodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups ethu zonke kuyatshontshwa ama-cables inside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezijiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni
ngakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMashamhlophe, izolo bekune-load shedding, ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngitshile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafika u-unit 7 low unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli weBulawayo edalela ePhalamende uNkosikazi Jasmine Tofa okomkomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kuli viki uhlelo Woza Fridays lomculi osacathulayo yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLowakwere Thamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEva Chizasipanda.
Why you Siyabonga wasukanye abazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapha zipha igamela ethi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani
Kombano eVungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo
Sikhathi eside icula uGupta.
Ngaqala ukucula ngo-2020 lapho engangibambisane khona nensizwa okuthiwa uzamcolo isikhukhula sasenkaya lapho sasishaya khona umculo kamasikanje ngase ngiyatshentsha-ke mina okwamanje ngenze ama-single asemathathu awodumo lombhaqanga
Uthintela ukungena kwezomculo ngokubukela nokulalela abanye abaculi
kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashabane yakwaNongoma indoda engibukeleka kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo ingakho ngingaze ngagcela woka ngena ngakuthanda nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media
umculo kaGupta ngempela uyatholakala kuye yonke indawo nasemakhathini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet
umculo wabi kwa-social media uyatholakala kwa-Facebook kwa-WhatsApp usazotholakala nako-Spotify nako-YouTube nakuma-USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezivela kimi mathupha
usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo yikho nje eli Gupta langempela nguyebesileyo kuhlelo kwasa Hoza Friday libe lempela sote enhle igalongo ezethiza sibanda siyabonga
ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga lingakhohlwa-ke namhlanje ku-Live Talk ubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende kanye lomongameli lona-ke oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo sithi libe lempela sonto elithukela ngoPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvanika amuri yeZimbabwe.